mhlaba sibe into yinye ngoba lo mhlaba uyahlaba kulomhlaba sibe into yinye ngoba lo mhlaba uyahlaba Kulomhlaba sibe into yinye ngoba lomhlaba uyahlaba sishweleze kwabaphansi sishweleze kwabaphansi sishweleze kwabaphansi